Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kumfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela imoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sithina abantu ake sivuke sizenzele. So sesiqala ukubadela amaprojects lawo. Sesiqashile nokudinga le mali yangkhona ukubana support la maprojects ukubana aqalise. Njalo futhi laphakathi komuzi wona abantu sesiqashile ukukhangela izinto ezazivele zikhona kudala. Ngiyakhumbula mina ngikhula besibhukutsha eMpophoma labantu bakule Swimming.
Umeli wephelandaba Mpophoma idalele eParliament uMnumzana Joseph Chuma uthi kuqakathekile ukuthi abantu beqhubeke ngokusungula inhlelo zemisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi beziphilise njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Kweziphathelana labatsha sixoxa loMnumzana Mhabinyana Dube owelapha okwesintu njalo eyingcwethi kwezamasiko sixoxa ngokungaziphathi kuhle kwabantwana abasakhulayo.
Amasiko ethu akubuyelwe kuwo ukwenze ukuthi izinto abantu bethu belulwe kuhle ngoba nase kungumhlambu uvelusile kambe bazakwakha imizi na.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umeli wephelandaba Mpophoma edalele eParliamente uMnumzana Joseph Chuma uthi kuqakathekile ukuthi abantu beqhubeke ngokusungula inhlelo zemisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi beziphilise njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle njalo besebenze ndawonye bengakhethani ngamabandla ezombusazwe. Asizweni ingxoxo esiqhubelaye.
Siyakwazi ukubona umkhono mnotho wamanga kuhle kodwa ke sithe thina abantu ake sivuke sizenzele. So sesiqala ukubadela amaprojects lawo. Sesiqashile nokudinga le mali yangkhona ukubana sisupport la maprojects ukubana aqalise. Njalo futhi laphakathi komuzi wona abantu sesiqashile ukukhangela izinto ezazivele zikhona kudala. Ngiyakhumbula mina ngikhula besibhukutsha eMpophoma labantu bakule Swimming Pool ivaliwa yikho. Siyenzela ama-quotations sizama ukuthi siyivuse kwaze ukuthi kona sithole abanye ukhesi i-COVID ngoba nangu phela la iminyaka isidlele usefuna ukuretire.
Owayemela isigaba seMpophoma idalele eParliamente kuminyaka edluleyo oyebandlaleni uMnumzana Sikhanyiso Ndlovu obhubhileyo kule nhlelo okwakubikwa wayelokhu eziqhuba lanxa wayengasamelanga leso sigaba.
Silahlekelwe kakhulu ngobaba wethu wabo Sikhanyiso Ndlovu ebeligugu kakhulu esigabeni sethu sephelana baMpophoma. Noma abantu bebengamvotelanga kazange ayilahle kazange ayikhafule uyalelo kesebenza khona. Inhlelo zakhe zonke abezenza mina ngokwami njengommeli weMpophoma wakathesi ngizimisele ukubana ngiziqhubekezele phambili ebelayipho iMpophoma Development Trust ngizaphithima amandla abo wonke afike ungabhadalali yena ngokwakhe ebeyindoda ebethanda into zemfundo so intanda yale mfundo ngizazama nabo ubana ngiqhubele iye phambili abantwana bethu bafunde sibe nabantwana abasiqeshayo ezigabeni zamakhompyutha ulamakhompyutha centers eMpophoma kwaphana sizameka sure ukubana siyakuona kubana kuyale kulokhu siya phambili ngoba siyananzelela ubana kathesi isikhathi sokuthi abantu bonke sebesenzela kubana kuthiwa yi-ICT ngesilungu into zonke sezisiba computerized ngakho-ke sifuna ukubana abantwana bethu labo babe ngabanye balabo abazaphumelela baye phambili beyawazi amakhompyutha besisebancane ngoba phela bathi abadala sigoqwa sisemanzi.
Lowo uMnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele eParliamente njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU-PF. Umkhankaso wokudinga abazancintisa kukhetho lukamongameli weMelika phakathi kwebandla lama-Republicans lelama-Democrats ngomnyaka ozayo uyaqhubeka njalo usomabhizimusi oludumo uMnumzana Donald Trump nguye olokhu ekhokhela kulabo ancintisana labo ukumela ibandla lama-Republicans. Kuma-Democrats unkosikazi Hillary Clinton nguye okhokhelayo lanxa usekelo lwakhe lukhanya solwehlile nxa luqathaniswa lakunyanga ezisanda okwedlula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika uMnumzana Muzi Ncube oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDCT ukuze sizwe impono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami mina ama-Republicans elidwa nguye uDonald Trump angiboni sibili ukuthi bengaphumelela ukuthi uDonald Trump akhethwe ebe president welizwe leAmerica ngani ngoba amaRepublicans ngabantu osokumele ukuthi betshintshe umcabango wabo especially ekuthini amalungelo abantu besifazana abahloniphi njalo lamalungelo ezitabane abahloniphi njalo lamalungelo abantu abavela kwamanye amazwe asebehlale lapha eAmerica for years and years inyaka sibili abangela amaphepha uDonald Trump yena uthi kumele bephume bebuyele emazweni abo beqalisa kakusha ukufaka ama applications abo ukuthi bebe lamalungelo lapha eAmerica leyo vele into nje ebonakala ukuthi ngeke ize ifezeke sibili abantu bonke abayivumelani abavumelani lakho konke lokho lapha eAmerica
kodwa abasekeli bebandla lakhe Donald Trump elama Republicans incube bakhanya bemsekela ngobunengi lanxa nje ekhuluma izinto abanye abangavumelani lazo.
Yeah, anya ubona lokho sivili nomzara Nkomo but ukuvumelana kwabo kuma Republican bebodwa kayisikho ukuthi nxa sebebuya ku national election lapho kuzakhethwa khona umongameli welizwe lonke kuzabe lokho kunjalo ngoba lapho kuyabe sokuncintiswana phela sokungama Republicans la ama Democrats sokuvota wonke umuntu olelungelo lokuthi avote lapha eAmerica and kangiboni bengaphumelela ama Republicans civil xa sokubuya ku national election noma be leader nje noma a leader enodoma uDonald Trump ku Republican party yakhe kodwa ngeke ngimbone ephumelela sibuthe bengu president welizwe
ukuba ndlela ama Democrats lapha akukhanyi kuhle ukuthi kuhamba njani ngokubona kwakho ngubani ongagcina ekhethiwe kuleli bandla ukuncintisa elimele kukhetho lukamongameli
awuboni unkosikazi uHillary Clinton ulethuba kakhulu sivili lokuthi engaba umongameli weAmerica and njalo kungaba kuhle kakhulu ukuthi ebe nguye umongameli wokuqala wesifazana lapha eAmerica
umuntu ongamvotela Ncube ngumuntu oyabe ekhulume ngaziphi indaba ofuna zilungisiswe kungaba imthelo kungaba kuyini okunye
akakhulu mina ngiqhakathile samalungelo abantu nje wona lawo engeke ngafeza ukuthi yabona abantu besifazana kumele kube lamalungelo abo behlonitshwe bebe ngabantu abakonsidwa njengabantu civili njalo okunye engeke ngakubamba ikokhonoku okwe immigration ukuthi immigration iqhakathekile kakhulu because ilabantu abangu 11 million abangela maphepha
Umnumzana Muzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika obekhuluma icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kulukhuni ukusebenza emazweni lapho kungela zihlobo khona. Asizweni ingxoxo lomnumzana Denzel Dube ohlala eSouth Africa elo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina ngifikelana eGoli ngo-1994 sebenza emahotela as an accountant. And okunye futhi ngiyahamba ngaphandle kweAfrika kwamanye amazwe la anjengabo Gabon, Congo, Ethiopia, Kenya, wonke lamazwe ngiyawahamba ngenza umsebenzi lalo engiwenzayo. Bengise Congo last week I beku right kakhulu and bekunama ama All Africa Games ala South Africa bengiyovula ihotel khona lapho kusuka sibe sikhumbula abazali ukuthi uthole isikhathi sokuthi ubuyele ekhaya uyofika khona mhlawumbe uthole ukuthi uhamba kayi-1 ngomnyaka kanti ke mhlawumbe ngabe sisebenza obulawayo nje ngabe siyazi ukuthi ngolosihlanu lonke siyagibela ibhasi siye ekhaya siyobona abazali kufana nokuthi sizintandane mbuso
Uyakubuyela yini ekhaya usiyabakhulumisa uphinde uphenduke khona?
Yeah, angiyahamba mpela ngomnyaka nomnyaka so ngo-December ngizothi uhamba kancane kodwa ke isikhathi sakhona siyabe sisibushwela kakhulu uthole ukuthi uphiwa amalanga amabili or amathathu.
Yeah, manje ukuhlala kwakho emazweni lapha Baba Dube ubona ngazani kuzase kuphethe ngani mnumzane?
Kufana nokufa angeke ngize ngithi ngiyaqagela ukuthi kuzogcina sekwenze njani ngendlela izinto ezihamba ngakhona ekhaya akulanto e-right okwamanje ibhekane nobuzima bokuthi lizele leyana alinayo imali ethingi yalo so lisebenzisa ama-dollars e-America so thina njengoba sila e-South Africa mangiphethe irandi kusho ukuthi ngiphethe half a cent. Imali yakho incane kakhulu mangicathanisa ne-dollar. So mangisuka la ngekhaya fanele ukuthi mhlawumbe ngibe ngiphethe imali engangabo 10,000 rand, and which is kunzima ukuthi ithole leyo mali ngoba ma ungasayiphathanga imali enjalo ekhaya kusho ukuthi awukwazi ukuphila ngoba kusetshenziswa ama-dollar sonke isikhathi.
Kodwa ubona zani kuzalunga yini ekhaya ngelinye
ilanga? Asithembele enkosini ukuthi ngelinye ilanga kuzoze kulunge ngoba bathi nalapha okuligceke khona izulu liyanetha. Liphinde futhi kuthiwe izulu uma lizonetha liza likhokhelwa ngumoya. Mhlawumbe lo moya ukhokhele okuhle asazi.
Hayi ke sivale khonapho Dube, ungathi ule muli imuli yakho ingaphi khona manje?
Imuli yami nginayo lapho kwamanje ngihlala nabo.
Lo umnumzana Denzel Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesilijike kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Namhlanje ngixoxa lo muntu omdala ingcwethi kwezamasiko esintu njalo engusiyazi umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya. Siphatha udaba lwabontanga bakulezi nsuku abangaselambeko, abangahloniphiyo, abangazihloniphiyo njalo. Ngiyalamukela kuhlelo babungwenya.
Yebo Nkomo.
Bayakhala abazali abaningi ngabantwana bakulezi nsuku bathi sebexhwalile kabasagobeki. Kungaphi lapho kuphazamiseke khona?
Ngibona into ekhona kungamacawe akhona amasonto. Isonto esezikhona zenza izinto ezingayisizo. Isonto ezazilungile yilezi ezazivele zikhona kudala, hatshi zona ezesizibona namuhle ezinye. Yenza izinto ezinjalo zihugela abantwana kubo bayenqunule emacaweni. Pho yona leyo mfundiso yiyo enza abantwana baxhwale. Amacawe ayizolo sebebaleka kuwe siyangena emacaweni amatsha okusuka kunqunulwe khona wonke umuntu anqunule. Pho ngaleyo ndlela into embi ivele iyathandwa kule nto enhle. Bebesebesiya khona-ke besiyagcwala kulawo masonto befunda izinto ezingayisizo.
Ngamacawe anjani lawa babungwenya lapho konqunulwa khona?
Kona leso wabonayo kuzona lezi nsuku amatha wonala okuthiwa avelela khona ngapho amazweni. Yiwo amacawe esiwabonayo le manye eziphepheni bethatha amapikitsha benqunu begada abantu abatsha bakubona kuyifeshini lokho. Yikho engathi mina kusisela abantwana, abantu kabachumayelwe intshumayelo yayizolo. Amacawe ancedise inhlonipho ibe khona phakathi kwabantwana. Bonabo abantwana benza njalo abantwana abasezikolo okufana ukuthi bafunde, bafunde kuhle, kodwa-ke bebesiyangena izinto ezimbi bayefakwa ezidokisini. Konke khona lokho nxa sebesezidokisini bayenze izinto ezingayisizo futhi. Yikho kutsho ukuthi umsebenzi umkhulu kakhulu emacaweni ukuthi bajumayele ngento enjengayona leyo ukwenzela ukuthi inhlonipho ibe khona.
Esintwini lina kuyini elikwenzayo ukugoba abantwana?
Esintwini abantwana batshelwa emakhaya ukuthi hhayi ziphatheni ngale indlela. Indlela le imbi, kodwa ubusukhangela ufica ukuthi asithathe amathelevishini wona la asafikayo ukhangele ukugida kwabo. Ukugida kwabo konke akula sintu phakathi, akukhangeleki. Okungenza ukuthi kungabi ngabadala bodwa, laye uhulumende onguyolawula zona lezo ezamathelevishini kufanele ukuthi kufakwe izinto ezilemfundiso eqinileyo, hatshi imfundiso le eyokuyengana lokutshengisa ukuthi umuntu uqhitshilezelwa njani, umkakho umqhilibezela njani, umngani wakho umqhilibezela njani. Khona lokho yikho kwenza ukuthi lakho kungancedisa nxa laba beze emathelevishini bakhiphe imifanekiso emibi ingaze yatsheniswa. Pho lakho kunzima njalo ngoba liza kwenza lini okwelizwe leni, bavule kuleze zamanye amazwe ufike ukuthi lakhona imfundiso yakhona kayikho, akuselula vele ukuthi abantwana bafundiseke. Sekuqhaphake ububi, yibo sebubona bubuhle. Isintu kasisekho, njengoba isintu kuthiwa kasilahlwe, abantu bangene emacaweni. Laba basesintwini sungani kuthiwa ngamaqaba, kanti-ke isintu lakhona ngapho emacaweni bayatsho ukuthi isizwe esinganamasiko isizwe esifileyo. Engakusho mina kuthi amasiko ethu akubuyelwe kuwo ukwenzeka ukuthi izinto abantu abethu beluleke kuhle, belulwe kuhle, ngoba nxa sekungumhlambu uzelusile kambe bazakwakha imizi na? Imizi awasoze bayakhe, ngoba ukuthi athathe umfazi uyabe ngasela ndaba lakho, ngoba sekubonile ukuthi nxa kungumhlambuzela uhlisile unquma labo bonke, anytime lalowo ekhangele lalowo ekhangele. Nxa ungumntanami unjalo, njengoba ungunkomo ungumntanami, kufanele ngutshele okuyikho. Pho isizwe sakhathesi kuthiwa ngamalungelo abantu, kulilungelo labo ukuthi bahambe bayekwenza amagigo na lawo, kodwa isithuko sibuyela kubazali ukuthi kabakhuzi bantwana.
Ontanga benza amagigi badakwe, bangene emacansini ngendlela ezingajwayelekanga, balaywa njani abantwana banje?
Sokunzima sibili, ngoba kumlayo umntwana ngithi uzatshelwa ukuthi umntana wakho ulele egigini ngapha, wena njengomzali uzathatha uswazi umkathakathi ahamba emapholiseni elemviviya zonezo, wena mzali usephule ilungelo lomntwana, uyabotshwa.
Pho sanamazwi okugcina baba Ngwenya, libalaya abantwana abasakhulayo ukuze babe ngabantu abalembeko abalobuntu kusasa?
Engawukutsho ebantwaneni ukuthi kabayekele ukuhawukela izinto ezimbi. Konke amagigo na lawo lingasondeli kukho, lingasondeli kuwo.
Hhayi, bekukuhle ukuba lani kuhlelo baba Ngwenya, siyabonga kakhulu.
Ngibongile lani.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu njalo engusiyazi umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo. Lilale.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Umeli wephelandaba Mpophoma edalela eParliament umnumzana Joseph Chuma uthi kuqakathekile ukuthi abantu beqhubeke ngokusungula inhlelo zemisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi beziphilise njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Kweziphathelane labatsha sixoxele umnumzana Mhabinyana Dube owelapha okwesintu njalo eyingcwethi kwezamasiko, sixoxa ngokungaziphathi kuhle kwabantwana abasakhulayo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.